kukhulunywa ngokuthi hayi kukhona izinto ezazisenzakala lapha ngesikhathi esaminyaka elithumi edlulileyo ezaphambanisa zangcolisa ukusebenza kwebhanga le-Reserve Bank yeZimbabwe. Kungaba khona ukubana abantu kuzakhulunywa ngamagama ubani ubani nobani laye waphambanisa lokhu lalokhu, kumbe kuzathiwa hayi imithetho enje lezisekelo ezithize ezebhanga le-Reserve Bank azizange zilandele, yikho okwenza ukubana ibhanga leli lingasazange lisebenzi okusisinde esiqinileyo okwenza ukubana ozomkhonomo weZimbabwe ungani uyaphambaniseka. Kodwa angikhula ukubana singabona abantu abanye behudula besisiswa ngaphansi komthethandaba, kumbe kuthiwa abantu abangenisa isandla sabo esikhwameni sikabhanga leZimbabwe ngabayiletho leyo mali abayidlayo. Angikhula ukubana siza kubona lokhu kusenzakala.
Like umnumzana Gono, njengoba engani ulohlupho lokuthi lokho kulokubangisana ngokuthi ukhona khona le ARPZ, kambe ubona zani bangamdonsela yini emthethwandaba?
Uyabona kwezimali esikhathi kubadikwe lapha amaqembu amabili anganaphikisa, singathi njengoba bonke ngamaqembu amathathu aphikisayo ephalamende, kulamabili lamaqembu amabili labe awe-NDC ababe simba begebha phansi besithi ubana uGono kaqale aphume esikhundleni sakhe ukubana ngani kuyasetshenzelana kuhle. Kodwa kwasekungani kuyangikhona encane bayidika nje kwasekufakwa umthetho omutsha wesisekelo we-Reserve Bank yeZimbabwe. Ngokubona kwami nangibona osekwenzakala lapha sebemchuthe insiba zonke ubabogono, angikholwa ukubana kukhona okunye abangakuthola ngokuthi kakhitshwe esikhundleni sakhe.